ekubhaleni icontract yakhe esangena umsebenzi akula angikhole ukuthi kulendawo lapha okwathiwa khona nxa kulesifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho uzaphela. Ye, kuzakhanya ukuthi izisebenzi ama-union ezisebenzi bazahamba e-court. Ngibona ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakuliqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sijo uZambia, South Africa, kukhanya lapho Malawi, bayenza ukhetho lwabo, ama-elections. Lapha sesizwa kuthiwa khona kule COVID, ama-by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabe lokhu isifo sakhona singabe lokhu sikhona, sizingezwa kuthiwa khona vele ukhetho luka-2023 akusela, ngoba u-2023 ngumnyaka wokhetho kodwa ukukhankasa kwakhona umnyaka ozayo. Yikho kuyabe sokuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule esifo i-COVID hiye sokulama-vaccine angiboni ukuthi kusizani ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane. Yikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulo mtshiyano ozakuba khona, ngoba siyazi ukuthi abantu ama-company oso business imithetho wabo bandise ukuthi nxa befaka iy'mali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho oncindezela abantu abangahlatshwa nginomba okhona lobe e-United States. Ngezwa umnumzana u-Bill Joe Biden esikhuluma ngakho esithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengaya emsebenzini. Kumbe e-England lakho kule mthetho embalwa yokuthize ukuthi nxa ungahlatshwanga awungeni ebhoreni, awungeni ngaphi ngaphi. Yikho ngibona ngathi phela suze kube le difference. Bazabuya nje bezofanga izimali zabo nxa bevele buya. Kwakuvele kule zinye iy'nkinga nje abangaqondanga eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwamalungelo abantu. Kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa umsebenzi kuya emsebenzini ngoba kabahlatshwanga, angikhole ukuthi kuzabavimbela ukuthi beze, ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bayahamba beyezihlabisa kula makhampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID, i-vaccination ye-COVID. Yikho angiboni ukuthi kungabahlupha abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bazofaka izimali zabo la.